Abanye abazizela imichova baphila ngokuhotsha insango lokuphafuza igwayi, ukunatha utshwala ikakhulu obutshisa amaphaphu njalo lokuthanda izidwaba. Bakhona abalunge okumangalisayo okokuthi bengaba ngabafundisi. Abanye bale mizi kube khona insumbelume ezihlala zivule amehlo zidinga amankazana. Loba kunjalo, abasekeli babatshayeli bemichova baphila njengomuntu wonke kweleZimbabwe. Akwaziwa ukuthi indaba kuthiwa ngowindi. Osakhulayo uMoblessing Zinyamambi omenyezela imichova koBulawayo uthi nxa umuntu esenza umsebenzi wabo kumele ubekwazi ukuphatha abantu. Amazwi kaMoblessing asekelwa ngumnumzana Melusi Sagwande osebenza umsebenzi ofanayo othi kunzima ukuphila ngokumemezela imichova.
Kudala esifundisa sibhadala esatshiweyo ukuthi wawukwazi ukuthi ungachova kusukela ekuseni kusiyatsha ngama-6 vele imali yekheshi yomlungu leyakho okumele uyithole iyabe isikwanile. Kodwa kathesi ukuchova kathesi sokunzima ukuthi uphile kahle lemuli yakho ese noma ungazi ukuthi uyatshontshela uyaba lenhloni ukuthi uyatshontshani ngoba vele le mali yemnikazi iyabe ingakwani. So sokwenza ukuthi abanye abantu bagcine sebetshiya isibindi. Enye i-challenge esikhona la mabhasi asekhona wabona bathola ifuele echiphileyo bacharge imali ephansi akusela kusebenza sesidinda one down. Ngathi umahluko osukhona lakathesi ukuthi ukwanise ukuyisekela imuli ifile ngokwayo ukuselela imuli sokusiba nzima yelo ukuthi ukwanise ukukwenza kokuyana.
Owindi abaningi bahola ngelanga amadola eZimbabwe angamashumi lasitshiyagalonye i-$90. Abatshayelayo imichova bathi iqakathekile imisebenzi yabasekeli babo. Omunye wabathakazelela imisebenzi yabo Windi ngumnumzana Peter Chuma.
Laba bafana baqakatheke kakhulu ngoba uwedwa vela nje ukukwanisa ukusebenza uwedwa and lowo muntu uyabe wazi amapholisa ukuthi singabuthwa laye abezama ukuzilungisa impilo yakhe but hhayi mina ngisweli lutho kwebafaneni laba. Laba abanye bethu abenhlamba abakhuluma kubi bengadakwa abaharasa amakhastoma but hhayi umuntu wakho ungakwanisa ukumlungisa nje kube le problem.
Kunabantu abagada imichova abancoma imisebenzi yabasekeli babatshayeli kube khona abeyisa konke abakwenzayo. Inkosikazi Comfort Nare osebenzisa imichova phose nsuku zonke uthi owindi baqakatheke kakhulu ngakho kumele bahlonitshwe.
Uwindi ungumuntu oyayiswayo izikhathi eziningi kodwa siyananzelela kakhulu ukuthi khona ungumuntu oqakathekileyo mhlana engekho ngoba uyathi uyikhastoma laphana uhlezi enyango ngosomele uvulele abanye abantu laphana esibhalo ngosomele uqhubele izimali udriver. So ukuba khona kwakhe kuqakathekile kuyasiza thina abagadi bakashova uphinde ukuphathise njalo udriver laphana ngakho bangabantu abaqakathekileyo. Nguyokwanisa ukuthi ukhalaze kuyomtshela ukuthi ayimali yami yasilela nguyokuthwalisayo impahla.
Umnumzana Mbuso Ndlovu wake waba nguwindi osengumtshayeli womchova uthi bayatholakala abasekeli babo abangamahlongandlebe.
Umahluko wabowindi bakudala labamanje yikuthi iningi labantu bakudala inhlonipho babelayo kuthi umzali maye wayezothi ebuya emotweni akwazi ukwamukeleka akwazi ukufuna aphinde agade leya mota kusasa ngoba ngendlela abe phethe ngayo hhayi nje kodwa nje nabo kudala bakhona abanye babezi ingamahlongandleba kodwa okusokusenzakala khathesi ukuthi nje iningi labowindi ngabantwana basakhula njalo umthetho kabawazi umuntu omdala kabamazi bavele babe zinyamazana ngoba iningi labo bahlala bengabadaliweyo sikhathi sonke kanti nje akusibo bonke nje abahlala benjalo.
Indlovu uthi abanye abasekeli babo bayaphumelela
kanti kanjalo bakhona ngesikhathi esinjengazona leso esifana naleso ukuthi uyabe buye waba nguwindi ekugcineni kwakho agcine engudriver ngoba ekubeni nguwindi uhleli eduzane ubona izinto zisenzakala ukwazi imota kuba lula.
Owindi bathi bazahlala bekhona emphakathini besebenza labatshayeli lezihambi balesifiso sokuthi impilo yabo iguquke bakhombe ngophakathi. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo ngingubathabile Masuku.